Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo womhla zikuthuma basa 2022 Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imkhuleko yethu izwakele.
Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina yakwele Germany iEurowings efike edolobheni leVictoria Falls. Yona le iviki kupha ithemba ilizwe.
Kuloko uqalise impi ye-Ukraine le-Russia, izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki.
Ukuqonga kwentengo ezitolo kufika kusibanga esikude ngesikhathi uhulumende sekweze imbadalo yentuba zomgwaqo ama toll gates osekubangele ukuthi impilo ibe lukhuni.
Nxa ngingadobha nje ibhinda indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck to neck competition kono kyani. Hayi, kuyinto ethusayo kakhulu le.
Kambe kuyini okubangela ukuthi izigaba zeMandebeleni zivotele ibandla lezanu PF kulamabandla aphikisayo? Liphuma lendaba lithonele indaba, siza kuzwa konke lokho. Amabutho akwele Russia ayithumbe inkampani yamandla enuclear abikwa ahlaselwa zinhlansi zamandla la irradiation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany iEurowings lokufika edolobheni leVictoria Falls kupha ithemba ilizwe. EuroWings ifike okwakuqala edolobheni leVictoria Falls ngemva kweminyaka embalwa kuyona le iviki ngolwesithathu. Kube lo mcimbi wokwamukela lindizamtshina okhokhelwe umphathi ntambo wezokuthwalwa umnumzana Felix Mona. Ingcwethi zithi lokhu ngokwakuqala ukuthi imizamo kahulumende yokuhuga amankampani akwamanye amazwe ukuthi asungule amabhizimusi elizweni ephumelele. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls, umnumzana Kelvin Moyo, othi bayajabula ngokwenzakeleyo.
Indaba leyi siyayamukela ithatha njengokuthi imkhuleko yethu izwakele ekuthini uhlupho ekade silalo eVictoria Falls, njengoba sazi ukuthi kuyindawo ethembele kuzethekeli ezivela kwamanye amazwe ukuze thina sithole ukuphila lokuphila izimuli zethu. So isenzakalo lesi mfowethu uzathola ukuthi yinto ekade siyikhangelele, yinto esibona ngani ubungcono bethu lokuphila kwethu. Lemisebenzi eyayiphelele odadewethu labafowethu obaba bethu labogogo bethu ubona ngani kungaba lobubelo, kungaba lobungcono. So kuyinto eyamukelwe nguZulu wonke okuhlanganisela izakhamizi la ma business community engathi ama stakeholders eVictoria Falls. So kuyinto esijabulisileyo kakhulu, esithokozisileyo ukuthi umhlaba loku usakwazi ukuthi kule ndawo ethiwa iVictoria Falls indawo elakho ukuthi izethekele zibuye zizobona umfula, zibuye zizobona na izinyamazana. So kuyinto enhle kakhulu, siyakubongela lokho okwenzakalayo ukuthi at least sokule ndlela ukuthi abasethekelela bebuya direct bebuya eVictoria Falls, not only in Zimbabwe but eVictoria Falls.
Kuyathembisa yini ukuthi sizabona ezinye indizamtshina
zakwamanye amazwe lazo zibuya khona ngapho eVictoria Falls.
Mina mangikhangele kulesi senzakalo esenzakeleyo mbona ngani kuyisenzakalo engingathi sizabisa iconfidence kwamanye amazwe akade kwamanye amazwe kumbe amanye ama companies akade engakhangeleli iVictoria Falls singathi njengendawo engaba indawo elungele ukuthi ibuye indege kumbe indizamchina ezinkulu ezifana nale ebuyele eVictoria Falls. So ukuthembisa ukhanya kuyathembisa sibili kungenxa yokuthi njalo even uhulumende ungani uthe wathi abazayo abasethekelelayo abalakho ukuthi kube lendingeko yokuthi kusamele bebe le singathi mandatory negative vaccination certificate ezakwenza ukuthi izethekeli zethu eziningi bezingabuyi ngenxa yakhonokho njalo kuyikuthi bebengakabi kwazi ukuthi lumkhuhlane usamemethekile yini but njengoba sazi ukuthi Victoria Falls especially eZimbabwe yiyo eyaqala indawo eyaqala ukuthi ichu ukuthi ekuhlatshweni kumbe ama vaccination ayenziwa aqala eVictoria Falls. So siyabonga kakhulu lokho kwenzakale and njalo kuyatshengisela sibili lokuthembisa ukuthi hayi abanye bayabezabuya njalo ezinye indizamchina zizabuya ngoba le indizamchina sondizamchina encane nenkulu yazo eyenze yanika iconfidence kulezi ezinye ekade zingakaboni iVictoria Falls as a safe destination ukuthi beze lezethekeli esizikhangele.
Umnumzana Kelvin Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls. Ugatsha lwezinara solukhweze imbadalo yokwedlula kuntuba zomgwaqo ama-tollgate. Imota encinyane isizabhadala amadola eZimbabwe angamakhulu amathathu $300 isuka kumadola angamakhulu amabili lamachumi amabili $220. Amabhasi asezabhadala imali engamadola angamakhulu ayisithupha $600 wona abebhadala amadola angamakhulu amane lamachumi amane $440. Lesi sibonakaliso nje kuphela sokukhwela kwembadalo lentengo osokuyinhlala yenza. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi izakhamizi ziyakhala ngokuqonga kwentengo ezitolo.
Kuloko uqalise impi yeUkraine leRussia izinto ezitolo intengo yakhona kayibambeki. Siyakunanzelela ukuthi esikhathini esiningi intengo yomhluzi wezezimota ilomthelela kuntengo yempahla ezitholakala ezitolo. So ngokunjalo osokwenzakele ukuthi phose malanga wonke izinto ziyaqansa esitolo njalo abantu bekhakhamele abantu balokudana okukhulu ngendlela izinto ezikhwela ngayo ezitolo kakhulu izinto zokudla lezinye nje zokusebenzisa.
Manje bekhala kunjalo bathi kuthiweni?
Abantu bakhala ngokuthi imali esiyisebenzisayo elizweni leZimbabwe izimdola ayilamandla ngalokho ke isisindo sayo siyawa nsuku zonke. Isifiso sabantu ukuthi ngabe imali esebenzeli eZimbabwe imali eAmerica US dollar kumbe nxa kungenjalo kusebenze izimali zakwamanye amazwe esakhelane lazo njengakonke kwakuqala kwakusenzakala ukuthi bekusebenza iUS dollar kusebenza irand kusebenza ipula ngoba esikunanzelelayo njalo kunanzelelwa izakhamizi ukuthi as long sisebenzisa i-multi-currency system umbe imali yakwamanye amazwe ndawonye ebhake ebasketini eyodwa le mali yakithi imali yakithi kayilamandla iyagajelwa ngezinye izimali ezilamandla khonokana kwenza ukuthi abantu abahola imali yeZimbabwe njengoba sonke sizigoyela imali yeZimbabwe imali yakithi esiyihola isuke iphela amandla masinyane ngoba iyabe iqathaniswa lezinye izimali emkambi kakhulu emkambo omnyama khonokana kwenza ukuthi abantu basale bephethe amaphepha angasebenziyo ngoba imali yelizwe isisindo sayo siyadilika nsuku zonke. Ngikhuluma nje abanye sebesithi 1 US dollar isiku 300 ezimdollars emkambo omnyama khonokana kuveza ukuthi isisindo semali yelizwe lakithi siyagugudeka njalo sibalula ngamalanga ngamalanga.
Ungasipha imizekeliso nje emlutshwana yokuthi intengo
isikhwele okunganani njalo kuyini okukhwelile
intengo yezinto eziningi ezitolo ikhwelile ngizagxila kakhulu ezintweni esizisebenzisa nsuku zonke singakhangela isinkwa isinkwa uyasithola between 280 zimdollars kusiya ku 300 zimdollars emalangeni besiyi 240 khona ukuthi sokutshengisela ukuthi usiyabamba ivike ezayo kumbinyanga ezayo eka May ukuthi mhlawumbe abantu bayeze besithenga bo 400 ngoba ngendlela esikhwela ngayo kuyethusa isizathu abantu abanengi embesivelayo ukuthi eUkraine lapho kade sithatha khona ingqoloyi kulempi futhi sikhangele futhi impupu impupu ikhwelile kakhulu isikuma 1000 and something ama 10 kgs so konkana ngezinye izinto esizisebenzisa nsuku zonke futhi ukhangele cooking oil i 2 liters isikuba 1100 zimdollars konkana kuveza ukuthi impilo yomuntu eyansuku zonke isisiba nzima ngoba izinto ezisebenza nsuku zonke zona zeziqambaza singabalike ipetrol ngele diesel ngoba as long ilokhu iqansile khona phalapha ekhona kusho ukuthi izinto ziyahlala lokhu ziqansa ngoba izinto eziningi zifuna ukuthi kusetshenziswe yona idiesel lepetrol ukuze zifinyelele ebantwini
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association abikwa esesuke kumkampani yamandla enuclear eChernobyl kwele Ukraine. Iziphathamandla zakwele Ukraine zithi amabutho la akhanya ahlaselwa zinhlansi zenuclear irradiation okungaba kubangele ukuthi asuke kulendawo ngesiphangiphangi. Kodwa uhulumende wele Ukraine uyavuma ukuthi amasosha kwele Russia asesuka sibili kundawana zentshonalanga yaleli lizwe ezijiyeneyo. Lanxa uhulumende wele Russia esithi usefeze injongo yakhe ayijongile kwele Ukraine yikho esesuka uhulumende wele Ukraine uyakulandula lokhu esithi amasosha eRussia asuka ngoba esenqotshiwe empini le esilenyanga yaqala Isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Upapa wesonto yeRoma uPope Francis uphakathi kokwethekelela ilizwe lezihlengeni eleMalta. Lolu hambo kwakumele upapa alwenze ngomnyaka ka-2020 kodwa waludlulisela phambili ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yakwele Ethiopia esebenzela inhlanganiso ye-Associated Press eyetheswa icala lokusakaza ingxoxo ayenza labahlamuki uze wakhululwa. U-Amir Aman ubevalelwe okwenyanga ezine engakathoniswa kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa kunsukwana ezilandelayo. Ngokwezemaphandleni Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela namba wafo bembula, lamlela ndwandwe, zezazi mandebeleni sezikhala ngendlala, kulandela ukungani kuhle kwezulu okuchiyiningi lezilimo zichile, uzulu wasala engavunanga lutho, kungakho usesabela ukuthi uzabulawa yindlala nxa uhulumende engangenelanga. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi esixoxe lazo zithi lonaka ongalimanga uyafana nje ngoba engekho ozavuna emasimini kulandela ukoma kube khona omunye walabo abalime wangatholi lutho ngumnumzana Gabriel Moyo oyamawane kwanda South odibeludinga uncedo lokudla
akula umuntu ophumele lutho emasimini emasimini kufile kuchile indlala engelajodo engelakhabe engalani uncedo luyadingakala kakhulu ukuthi aluba uhulumende uyananzelela abantu sibili wonke umuntu wathola ukudla ngoba lapho kwa 13 akula umuntu ozuzileyo abantu bonke bayakhala bayakhala isimo sibi kakhulu kwahle kwacha kwaphela wonke abakithi asakwazi ukuthi kati abantu babambe nga
insiza lakho bakhala ngendlala nangu nkosikazi Matilda Dube uvukola othi kuyadingeka ukuthi le nhlanganiso zakwamanye amazwe zisize ngokudla.
Lonyaka bekukubi emasimini, abanye khona le hlobo vele abazange balidle. Kusadingakala ukuthi uhulumende abambe ngamandla sibili. I-Mati South le vele ayilalutho emasimini, akulalutho siyaludinga uncedo lokuthi ngabe kuyavunyelwa la ma-donors asisize. Ama-donors angasisiza la uhulumende athi social welfare, la ma-donors la esiza idobha 1-1 langapha langapha. Kuba ngcono ngoba omunye la angathola omunye la yacuphela omunye ngomgano. Kunzima lokho esibhekane lakho.
Umnumzana Trimon Pofu ePlumtree uthi umkhuba wokwabelana ukudla ngezombangazwe kumele uphele ngoba iningi lizabulawa indlala lonyaka nxa ungaqhubeka.
Uhulumende ame udaba lwakhe lula lwenzayo kathe solokubana umuntu omele athole ukudla ngaphansi kwalezi nhlelo umele ebe ngumuntu webandla elithize ingathi mhlawumbe ibandla lezanupif ngoba yile lidume ukwenza into ezifana nilazenezo njalo yile eliqhubeka lizinza ezigabeni ezishitshiyeneyo. Uyathola ukuthi akufunakala ukuthi ube le khadi lezanupif ukuze ukwanise ukuthola ukudla lokho. So ngokubona kwami kufuza ukuthi ngawo ukudla lokhu kuyafinyelela kuwe wonke umuntu, abantu bazabhekana le ndlala enkulu kakhulu.
Ukansila kwa-2 eKwana North unkosikazi Zolibanzi Mpofu laye uthi akubanga lesivuno ematshetsheni kungakho kuyadingeka ukuthi uhulumende engeze inani labantu abaholiswa ukudla
emasimini kuchile. Asikhangelelanga sivuno vele, ngathi ngikhangela nje amawadzi wona la khonapha agoqela uward 1 ward 2 ward 3 ward 4 ngingathi nje itshetshe lonke konakile kakhulu. Yebo kambe i-social welfare yaholisa kodwa icuphe inani elilutshwane kakhulu. Uyasebenza kawusebenzi, isimo esikiso sibi kakhulu. Silesifiso sokuthi ngawo uhulumende uyangenela kakhulu, akhangele labo abangaholiyo abangatholi lutho abancedise ngokudla.
Amazwi kwamampofu agcizelelwe ngukhansila kwa-13 eKwanda South umnumzana Miklas Ndlovu othi abanye sebephila ngokucela ukudla kulaba abahola ukuvela kuhulumende.
Akuvele abaningi abebebhaliwe basele bephandle ngoba bathe befika bathi bona bazathatha begcwalisela nge-16 nge-village kuphela. Manje inamba eningi isele sibili bayakhala abantu. Okwalo nyaka mbona kungekele ukukhangelisiswa kakahle, singaba khona izidumbu. Akula nto enhle, sikhuluma senze nje abanye sebedependa kubona laba abaholayo. Uhlathi nxa ehola ahlathe buya behle bebuya ngemgano abantu bezocela, hayi kubi kakhulu.
Lanxa iningi lezakhamizi belilimile lapho izulu liqala lithe selikhangelele isivuno esihle, umumo womkhathi waguquka kwathisa okudale ukuthabalala kwezilimo kwathiya uzulu ebhekane lendlala enkulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngidedele eceleni kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwiziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Preziya Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Sicubungula uhlelo oluqhutshwa lugatsha lwabesifazana kuleli bandla elokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota sokulungiselelwa ukhetho luka-2023 njengoba bebalutshwana ababikwa bevotile ukhetho lwama-by-elections olusanda ukwedlula.
Abantu ibe phansi kakhulu kukhetho lwabeludlulileyo, sibonile ukuthi ngcono siwuqinise ngempela abantu bakwazi ukuthi baregister before i-cut off ka-2023. Ngoba ungayihluleka ukuthi uregister manje nxa kungakhathwa off kusho ukuthi uyamsiyavota ngo-2028. Siba lama-meetings omama abahlangana labanye omama be-encourage omama ukuthi baregister ukuvota.
Siyabona ukuthi inhlanganiso eziningi ziyakuzama lokho kodwa amanani lokho ephansi. Lina liyenza iphenye njalo imizamo yokuthi abantu bebuye ngobuningi babo.
Imizamo esiyenzayo ikhona lokho ukuthi sifundise abantu. Abanye siyabafundisa ukuthi sibalanda emakhaya, sibafundisa ukuthi ukuqakatheka kokurejista yikuphi, ukuthi ma kuyikuthi ungarejista ungavoti izwi lakho alingeke lizwakale. Khona kuliqiniso ngempela ukuthi abantu bakithi abaningi abalazo incwadi zokuzalwa and besingakabi indlalo uhlelo, kodwa sikubonile kusendwa ema platforms esikuwo ukuthi abantu abahambe bayethatha ama ID ema officeini sokuvuliwa. Sikhangelele ukuthi sikuhlele uhlelo lunjalo eloku encourage abantu ukuthi bahambe bayethatha ama ID lama birth certificate.
Amalungiselelo eliwenzayo kathesi iwaphe awokhetho luka 2023 awebandlaleni liyancintisa yini?
Sina njengeFreedom Alliance sikholela ekuthini abantu yibo kumele batsho ukuthi siyangena yini ehlelweni lama-elections and ngokunjalo sisazilungiselela silungisa ama-structures sizi-organize ngoba ukuthi singenele ohlelweni singelayo ama-structures akungeke kube lempumela emihle. So sisazilungisa sibumba ama-structures sifaka abantu ngama-structures ukwenzela ukuthi imessage yethu ye-Freedom Alliance izwakale njalo ihambe ngendlela eyiyo.
Kodwa ungathi ibandla lakho liyananza yini abesifazane lingababeka yini ezikhundleni zokuncintisa la kwezinye eziphezulu ebandleni?
I-Freedom Alliance izama ngemizamo yonke ukuthi ilove yabomama ilingane leyabobaba. I-Freedom Alliance ikhangelele ukuthi omama babe le-space engathi indawo yabo ku-Freedom Alliance elinganayo leyabobaba. Ikakhulu uma sikhangela ukhetho lwaleludlulileyo sike sahlala phansi sikucubula sikhangela the way omama kade bengenele ngakhona sabona ukuthi kufanele sisukume singomama abaningi be-Freedom Alliance lathi sincintise ekhethweni oluzayo.
Kulona lolu khetho oludluleyo ungathi libona ingani bebebalutshwana yini abesifazana njalo kuyadingeka ukuthi bengezelelwe kumabandla wonke?
Yebo, bebebalutshwana kakhulu. Sihlale phansi sakhangela ama-statistics abomama abangenele ukhetho baphansi kakhulu basikhangele inani labo baba abangenileyo labawinileyo baphansi kakhulu. Sikho sicabangayo ukuthi siwu-Freedom Alliance kumele singezelele i-space sabomama ku-politics babekwazi ukuthi labo bayabala ku-politics njalo bangenele ekhethweni ngobuningi njalo sikhangelele ukuthi sigqugquzele omama njengoba beyi-majority ukuthi bavotele umuntu ongumama.
Leyo bekuyingxoxolo Nkosazana Pressure Ngolube umsekeleni kamkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga. Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube ocubungula ezombusazwe. Ungasela ukuthi ubone njani ukhetho olwedluleyo ikakhulu nxa sikhangele amabandla ukuthi enze njani ezigabeni zeMatabeleland?
Ukhetho lolu olwenzakeleyo ngilubona lusiba lukhiphe impumela ethusayo ikakhulu nxa sikhangela eMatabeleland. IZANU isenza ama-inroads amakhulu okudinga ukuthi amabandla aphikisayo kumele ake ahlale phansi akucubungule. Of course kuma-by elections vele yona ijwayele ukuthi yenze kahle iZANU. Nxa ngingadobha nje ibhinga indlela i-trend yakhona ukuba yi-neck to neck competition khonokuyana, hhayi kuyinto ethusayo kakhulu leya, kuyinto ethusayo. Kodwa bese sibonga abantu bebhinga ukuthi loba kade bethengwa ngani bethengwa amabhasikili langani kodwa bavote batshengisa ukuthi khona iZANU ayibaphathi kahle. Siyabonga.
Kodwa siyabona ukubana izigaba ezifana lebhinga lapho kade ibandla leZANU PF linqotshwa kakhulu liphose
isigaba lesi siphose sathathwa sibilizana uPF lanxa ingqotshiwe ngamavoti amalutshwana kungakutshengisani lokho
ye lokhu kutshengisa ukuthi khona abantu sebelalokhu sebelentolo ngokuvota bevotela iopposition ngendlela bebesenza ngayo sebeze ngoba into le isithethe isikhathi eside sebecina bengathi kabasaboni ububi bezanu kusho ukuthi ngathi abasabubonike ngendlela lokhu kuyatshengisa ukuthi u-2023 uza kuba yingozi kakhulu ngoba siyazi ukuthi izanu empumalanga kwelizwe vele lithi linanxa i-opposition ithole nxa i-1,000 yona ibe le-35,000 so ke nxa ngapha isiza kusiba ngutshiki lobhanqa kutshengisa ukuthi akusamanga kahle kwabaphikisayo kuzamele ukuthi ngabe kuyavuma ngendlela thini yabe-Freedom Alliance esihleli sisitsho ngayo ukuthi kumele sihlaleni phansi sikulungise sibone ukuthi sivota njani ukuvota kasi ukuthi sibe sebandleni elilodwa sisemabandleni amaningi nxa senze kahle sivotele ebasketini eyodwa kungasiza okukhona kuyethusa kakhulu babagani
khona etholotsho esibona ibandla lezani PF linqobile kungakutshengisani ukuthi abantu betholotsho bona beyingabanye abahlaselwa ngumbhuqazwe wegugurawundi kodwa siyababona nanku bayavota bevotela ibandla lonalelo elegugurawundi utheni wena lokho
etsholotsho ke ngibona impawu engingathi zimbaxambili ufakwe umuntu wesimama engingathi khona ngumuntu ongumama kumbe umuntu wesifazane abantu besifazane indlela bebebalutshwana ngayo ibivele ingamanga kahle so kufakwe yena bebefakwe bebalutshwana bawini ileyo ababe balutshwana so nxa kuwine yena kwabanye ikakhulu abamela ezabo mama ukuthi balinganiswe labesilisa kuba ngathi kulendlela esingathi kube positive ngayo okwesibili bavotele umntwana owetsholotsho loba kuyikuthi ube kuzana soke khona khona ke kuyasitshengisa ke futhi ukuthi itsholotsho ibile yinye ilokhu zeni candidate lomkantsho kakhulu ubaba uNganuni Sibanda kuyatshengisa futhi ukuthi abantu abasakukhangeli ukuthi umuntu abamvotela umbani baphonga uvota nje kusho ukuthi kuphonga uvotwa njalo anti abona ukuthi izanu kuyabe kwenziwe i-vote buying kuhanjwa kuphiwa abantu khona phana izinto kube lokuthi umuntu lo-ke ngumuntu owesimame so-ke kuyasitshengisa ukuthi umsebenzi okusamele wenziwe umnenge njalo abantu ngathi kabasavoti njengesikhathi sika-1999 futhi abantu angibasoli kangako ngisola inhlanganiso so eziqhamuka nsuku zonke sokuphumela sisicucu sale kwaphuma lesicucu sale abantu sebelentolo endabeni ezokuvotela ilokhu zethu bevota ikakhulu sitsho ku opposition ngoba iopposition yiyo elahlekelwe ngibe sengiseqa ke mfake okwe Epworth ukuthi nxa iEpworth eTown ivotela izana kuyatshengisa ukuthi kubi phambili siyabona
lo ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ocubungula ezembuzo sazo ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo uhlelo olufanayo. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abakubhizimusi lokwethekelelwa kwelizwe bathi ukusungula uhambo lwendizamtshina kwele Germany Eurowings okwenzakale kuyona le iviki kupha ithemba ilizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni isikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakare.